our situation, what we have seen is the dominance of foreign currency, with the domestic currency, local currency, only now making up less than 20%.
Elizweni lethu kusebenza kakhulu imali zakwamanye amazwe. Sibone ukuba inani lemali yeZimbabwe esetshenziswa elizweni ingaba isilinganiso sokungamachuma amabili ekhulwini, i-20%, okuyimali ephansi kwe-$100 million. Lokhu kutsho ukuba igolide esilalo elizweni elifika ku-2.5 tons, lemali yakwamanye amazwe egcinwe yi-RBZ efika $100 million, iyenela ukusekela imali yamaZimdollars esebenzayo. Kodwa olunye udaba ngolokuthi imali esemabhanga kuleli inengi iphakathi kwebhiliyoni lokungaba ingxenye $1.4 billion kusiya kumabhiliyoni amabili.
This country has been holding through banks an average of between $1.4 and $2 billion in US dollars